Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 18 kuMpalakazi 2022 mu Cape Stove. Endabeni zethu lamhlanje.
Accordingly, Douglas Ogarasi Monzera is declared duly elected president.
Umnumzana Douglas Monzera ukhethwa ukuba ngumongameli webandla le-MTCT.
Umumuzana lamandla lokho kuvala nje njengoba uzondile kube ngoba umthembo usebenza khona kube ngugolide osebenza khona.
Itale le-Senate likhangelwe ukuba lizahlolisisa umthetho obunjwayo olawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo kusanda kwethulwa litale le-House of Assembly. Iqembu lomculo elinobuntu lithi lidinga amalunga amabili asele kwele Melika kulandela ukugqiba kwabo uhambo lwabo. Ele Argentina lingilana lele France emdlalweni we-World Cup final. Sarathulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla le-Movement for Democratic Change namhla lenze umhlangano walo omkhulu owe-Congress lapho amalunga alo akhethe ukuba umnumzana Douglas Monzora aqhubekele phambili engumongameli walo. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Akula muntu ophikise kumbe obencintisana lo Monzora kukhetho lukamongameli kulandela ukwehluleka kwamnumzana Morgan Komichi lo mnumzana Elias Mzuri abaswela ukukhethwa ngamalunga abo ukuze bangene kukhetho lolu. UMonzora utshele amalunga ebandla leli eHarare City Sports Center ukuba bazancintisa kukhetho oluzakwenza ngomnyaka ozayo. Uthe bazanqoba kukhetho lolu. Esethula impumela yokhetho lwebandla leli, umgcinisihlalo ugatsha olubona ngezokhetho umnumzana Thomas Masingo uveze ukuba uMonzora nguye onqobileyo.
Nominated and opposed. Accordingly, Douglas Ogarasi Monzora is declared duly elected president.
UMasingo uthi abazancedisana noMonzora emsebenzini wakhe ngumnumzana Chief Ndlovu oza kuba ngumsekeli wokuqala lonkosikazi Pauline Mpariwa osengumsekeli wesibili. Ekhuluma emhlanganweni lo uMonzora uthe umhlangano wabo namuhla utshengisile ukuba ibandla lakhe liqine saka. Uthe ibandla lakhe selilungiselela ukhetho oluzayo.
President yedwa kuyokhethayo ukuthi amakhandidethi bobani.
Makhandidethi ye-MTC anozakuzwa nemakithi lengato lakhe.
Umnumzana Mike Mathe ngomunye wabangenela umhlangano lo.
Esibona ngani bendawo bengancedisa ukuthi ilizwe leli liye phambili. Kahle kahle into esiyifunayo ukuthi ilizwe liye phambili athi ama-youth sithole ithuba lokuthi sisebenze kuthi. Hayi, njengoba laphana kufunakala abantu ama-youth kahle kahle bebe baningi befuthi. Nxa ama-youth engavuthi kuyaba nzima. banxa ukuthi singaphuma sirejiste ukuthi kabe kuright.
Lokho kusekelwe unkosikazi Martha Sibindi ovela kobulawayo.
Silapha you win lose njenge Morocco le Argentina okuke kwayenzakala. So lapha siku France le Argentina.
Kodwa omunye osekela ibandla leli umnumzana Silas Zakhewu uthi ibandla leMDCT seliphazanyiswa ngabantu abathanda imali.
Letu kwa Silas Zakhewu nobara kunotshona. So ngiyayiphendeke kuthi MDC yaphalala nekuda kwei. Some of the people vari muMDC mabogas.
Sithi thina umhlangano wethu weMDC usigcwele abantu abangakhulumi iqiniso. Nxa ngisithi abantu abangakhulumi iqiniso, ngithi ukuba basetshenziswa lebandla leZANU-PF ukubulala umhlangano wethu. Ukutsho uzakhiwe. Umnumzana Elias Mdzuri owayefisa ukuba umkhokeli webandla leli kakhethwanga nguZulu usalungiselela umhlangano weCongress lomunye wakhe umnumzana Morgan Komichi. Umdzuri kabuyanga emhlanganweni lo. Umnumzana Solomon Chikwero nguye osebambe isikhundla somgcini sihlalo webandla leli ebesiphethwe ngukomichi. Uzasikelwa unkosazana Yvonne Msarurwa.
Italy Senate likhangelelwe ukuba lizahlolisisa umthetho obunjayo ulawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo usanda kwethulwa yi-House of Assembly. Italy leli lilakho ukuhlolisisa i-Private Voluntary Organizations Amendment Bill ngozibandlela. Abaphikisa uhulumende bathi zizathwala nzima inhlanganiso ezizimeleyo ibhili le ingenziwa ukuba umthetho welizwe. Kodwa uhulumende uthi kumele inhlanganiso ezizimeleyo zihlolisiswe ngoba ezinye zazo zilwisana lebandla elibusayo. Umnumzana Daniel Molokele umele iwange central edale lepalamente uthi kuzaphidlika inhlanganiso eziningi ibhili le ingaba ngumthetho welizwe.
Private Voluntary Organization Amendment yiyo umthetho sibile mina engawuamukeliyo, umthetho omubi olisi democracy oyayenza kube nzima ukuthi ama-NGO naseZimbabwe asebenze kuhle ayikhululekile. So mase kwenzeka ukuthi kuthini i-Senate sizahlala icubungule indaba yebhile ingayiqeda kuyidelay ukuyidibetha nama-amendments ibithi ivotela la ingayiqeda lapho isidlulisa ihanjiswe kumongameli welizwe kuthiwa ngesilungu i-presidential assent. Nxa iparlamenti yajenile ngolwesihlanu iyazi iyevula ngo-24 kuzibandlela kutho ukuthi umthetho lowo sikhalela ukuthi uzaba ngumthetho elesi maybe ngo-March next year.
Ye, nxa sikhangela-ke umthetho lo obunjwayo akusitshele nje ngamafitshane ukuthi uthini umthetho lo.
Intembi ngomthetho lowu uyafanana nalokhu anokuthiwa patriotism bill. Unikeza amandla uminista okurejista nokudirejista ama-NGO abona ngathi asebenza kwezepolitiki. So uministry decide ukuthi i-NGO le ngiyibona ingasebenzi kwama-NGO esenza kwepolitiki. Umbuzo ubusithi why yena uministry ephiwa amandla okudicide ukuthi inhlanganiso le yenze ipolitics ngasopolitics. Lokhu kwenzela ukuthini kusasa onke ama-NGO abangathandiyo bona njengeZANU-PF bazaphonga ukudicide ukuthi le i-NGO asayirejista sesiyidirejista. Okunye banikeza uminista amandla ukuthi abuzisise ngokuthi i-NGO yakhona inikwa mbani i-support isekelo like esemali i-funding support. Kunengi okukhona okwenza kube nzima ukuthi ama-NGO asebenze ekhululekile eZimbabwe. So ngumthetho omubi kakhulu osikhumbuza insuku zerodizi zabo-Ian Smith, umthetho ongelani ne-democracy okumele wonke amazimbabweni angawamukela.
Umnumzana Daniel Molokele umele iwange central edale lephalamende. Sixoxe njalo lo mnumzana Joseph Juma okubandla leZANU-PF.
Ngabe ngibone izimkhona emadorobheni babuya bezizoncedisa ama-vulnerable families labo phela esithi ama-offers abatshiwe ngabazali kumbe ama-widow abatshiwe ngomkabo. Kodwa ugcine ubona kwi-list yabantu ababhenefitha abana ubona umuntu osebenzayo uyahola, umuntu ongasebenziyo odinga lolu ncedo ngalo tholi lolu ncedo ngenxa yokuthi kona bafika becine befakana ngobobhururu babo kumbe ngokuthi lo ngenhlanganiso ethize kumbe nje ngendlela ezijiyejiyeneyo ezingasizi okumele ngabe basebenzisa lezo mali ngakho. So ibhili leyo izabe ikhangelele zonke mina lezi bana emsebenzi yokwenza likwenza yini ngomqoqo kumbe selisuka lapho lisenza okungayo.
Ye, siyabona golide kulabantu abakhonana besithi hayi ibhili leyo ngokubunjwa kwayo inika ke uminister kumbe ngithi umphathi ntambo ohambelana lakhonoko ubona ngezenhlanganiso ezizimeleyo amandla amaningi ukuthi ulakho ukuthi avalise ethi hayi yenziwe leyo ayivalwe leyo ayivulwe kumbe senze lokhu lalokho ubona njani khona
uminister ngumuntu ohlala lapha eZimbabwe njalo ongasoze ovela ephathini ethize njengoba sisazi bana ama-MPs ma bengena bangena begqoka amabhathi amaphathi so lo minister engumuntu wephathi yezanu p f nokuthi engumminister embizini wephathi ye-TCC labavela khona bakhona abantu abahluphekayo abadinga lolo sizo olubuya lama-NGOs lawo so akula muntu ozavumelekana uminister apho kuvala i-NGO ngokunqeda mhlawumbe uyayizonda nje yena personally kodwa uzevala ngoba izenzo zabo zabe zingasihambelani nani lokho kumele bekwenze kumbe lokho imali omele isebenze khona ngakho esigabeni esithize so uminista njala manje lokho kuvala nje i-NGO ngoba uyizondile kube ngoba umthembo usebenza khona kube ngugolide osebenza khona hayi uzayivala ngoba ibuye ifithi izoncedisa intandani kodwa ibonakale isinika izimali abantu abantu abazali babo bekwaniwe abantu abasebenzayo abanganidi kuthi na ngabe baphathiswa laba abamele bephathise bengasaphathiswanga yikho lapho uminista azabuye azenza khonokho nxa ungumthakathi uzethuka kodwa nxa ungabambi lutho awethuki lutho so uminista kafika pho ngivuka nje bokuthi le ayivale liyaka ngayivale liyaka ngayivale nxa usenza kuhle iyazenzela ke kuhle into zayo ingaphanjaniswanga
umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla lezanu p f besixoxa laye ekobulawayo
Kolobecha Budala Budala Zisa Kolobecha Izinana
Hello Njani
Amalunga amabili eqembu lomculo ele nobuntu athi amalunga sizaphinda njalo amalunga amabili eqembu lomculo ele nobuntu athi kulamalunga alo amabili uBrenda Rera loEther Dube abasele kwele Melika abanye babo bebuyela ekhaya iqembu leli belethekelela kwele Melika lapho lihambe khona indawo ezijeneyo uze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxe lomnumzana Dumisane Moyo umkhondisi weqembu leli
ukuthi kwenzakalani lathi ke asikabikwazi ngoba sileke singakezwa ukuthi uyitha lo Brenda ukuthi beze benyamalale kwenzakaleni njalo umqondo wabo uyikwini lathi asikabikwazi ngoba asikezwa from their side lapha nje sikuthembayo ukuthi ngabantu lapha abakhona baphila ukuthi mhlawumbe nxa besizwa siyacela bakithi ukuthi khona besibhalele besitshengise ukuthi khona lapha abakhona bayaphila
lenzeni ngakho khonokho umoyo ukuthi uzama ukuthi libadingadinge ukuthi libone ukuthi bangaphi
okokuqala sabikela u-agent wethu khona ngapho e-United States of America samtshela ukuthi khona kulama members ethu amabili esingaboniyo njengoba isikhathi sendizo sasesitshayile labatha abathathi abasebephakathi basebe lokudana okukhulu kakhulu besebe confused la ukuthi khona kanti kwenzakalani so sabikela uagent waseyithela ke emapholiseni awe airport lamapholisa nje jikelele asenew jersey ukuthi khona mhlawumbe ngabe kulento eyonakeleyo kumbe ngabe begula kumbe bengabe betshontshiwe isigelekeqe kuyabe kungaziwa ukuthi kuhamba kanjani
konke lokhu ke kutsho nxa sesikhangela iqembu lelo nobuntu baba moya
ya ukuthi kutshoni nxa sikhangela ke iqembu lelo nobuntu lokhu okwakhathe sekunzima kakhulu ngoba lathi sisadidekile kodwa ke besike sakhipha ke istatement sisitsho ukuthi hayi nxa kuyukuthi sibili kunjalo ukuthi laba sebehambile laba abane abaseleyo uThandeka Moyo noDuduzile Sibanda noZanele Maninga noJoeline Sibanda bazaqhubeka bezame ukusebenza before bezame ukurebranda igroup kaja ukuthi uculo ungami njalo lapha kade besebenza khona kube kuqhubekela phambili
unuzana Dumisane Moyo umqondisi wenobuntu besixoxa laye ekobulawayo sangene kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane abezindaba abe-Reuters babika ukuba uZweli Mkhize lomongameli Cyril Ramaphosa kukhangelelwe ukuba omunye wabo ulakho ukuthi amele i-ANC kuketo oluzayo. Ababili laba kwamanje bancintisana kuketo lukamongameli emhlanganweni omkhulu weCongress webandla leAfrican National Congress. Ele Russia libomba ngamandla izithithi zomlilo kagesi kwele Ukraine. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ele Russia lithi lizaqhubekela phambili lisenza lokho. Sokuyisikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla ngonangale-ke uLupane lobaba uThembelani Moyo ingcedi kwezamasiko esintu. Baba Moyo, siyakwamukela kuhlelo ba.
Siyaphila baba, dubele njani emsakazweni?
Hayi, siphilile. Akutsho sibile ukuthi kulezi nsuku kubanjwa njani nxa sikhangele usiko lolu lokuthi amajaha ayakhuliswa ngomalume labanye abathize. Sokubanjwa njani khonoko kulezi nsuku?
Sokuyisikhiwa, akusenjengakudala umfana lijaha arali sithi nxa seliyukuthi selibona ukuthi selikhula belikhuluma nomalume kumbe seliqalisa ukuthandana namankazana kumbe selizenzani konke okwemvelo nje selikhuluma nomalume elimazisa ukuthi hayi sikhathesi malume sokunje empilweni yami. Manje kulezi nsuku abafana amasiko abasabalandaba nawo sebesebenzisa isikhiwa njengokuthi babulele abantwana vela basolandaba nabo ukuthi benake izinto zamasiko.
Singathi vele sebephila nge-WhatsApp kuphela lokulalela nje abanye babo.
Vele akusekho into emasikweni into esisele nje ukuthi khonoku okukhona wokuthi abantu bonke bethathana belobolana. Amajaha kuningi vele abasakulandaba nabo sebezigijimela into zabo WhatsApp lezi njengobusitho. So kunzima kakhulu ukuthi amasiko avuseleleke ngendlela yangikhona okwenzela ukuthi abasakhulayo nabo abalandelayo bethi bekakhathele kwezemvelo ezaziphila ngazo ubugogo.
Pho manje kuvuselelwa njani Moyo?
Ngezinga lempilo eselikhona labadala asebekhona sokumele ukuthi sixhumane nabo kakhulu ikakhulu thina abadala sise abangani batsha sizama ukuthi bona babangani balenhlonipho abalalelayo sibafundise ukwenzela ukuthi umthonselakanyana wona lo wamasiko ebuntwini bamajaha bube lokhu bukhona kulontulozelekile.
Ye, phosela ukugcina Moyo.
Amajaha sikukhangele nje kakhulu kathesi impilo abayibambe njengokuthi umuntu olijaha nguye ubaba yindoda umuntu othenziweyo onakekela abantwana odinga imali odinga yonke into. So kumele ukuthi khonokhana kuqakathekile ukuthi isiko lakhe ubuntu bakhe abuqakathekise akubamba ukugagadlela imfundiso ayitholayo kwabadala ayibambe ayigagadlela ukwenzela ukuthi ubuntu abantu belokhu beqhubekele busiya phambili. Hayi, khona lokho esethi kubona kulezi nsuku abafana sebebulawa yintengo ebuseni nininini konke bafana sebegcwala entengweni kuphela akwazi lokhu akunabuntu kakhulu.
Ye, lapha-ke besikhuluma lo mnumzana Thembelani Moyo ingcwedi kwezamasiko esintu kukhonangale-ke eLupane. Sibonga kakhulu ungadinwa lokusasa baba Moyo.
Siyabonga kakhulu msakazi.
Womanje sike sizwe ezokholo lesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama ngontungamili nkumo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Siyahlangana zihlobo zenkosi ezithandekileyo ngalolu suku lwanamhlanje. Sihlangana kuzo insuku esokuthiwa likhefu lekhisimusi. Namhlanje ke sikhumbuzane ngazo zona lezi izinsuku ezigoqela usuku lwekhisimusi esazikuyingusuku lokuzalwa kwaJesu. Namhlanje ke ngithe ke sikhangele ukuqala singakayifika kulo kanye usuku lokuzalwa kwaJesu. Kule ndaba eyendulela ukuzalwa kwakhe kodwa layo ekhuluma ngosuku lokuzalwa. Lapha ngikhuluma ngendaba kaJohane owagcina sekuthiwa uJohane umbhabhathizi, lowana owayebhabhathiza emfuleni iJorodani lapho abantu ababevuma izono zabo khona. ilizwe lethu ke lanamhlanje ngaleyo nkulumo yokuzalwa siza ithola encwadini kaLuka isahluko sokuqala amavesi amabili 18 no-14 kufundeka kanje verse 18 kepha ingelosi yathi kuye ungesabi Zakariya ngokuba isicelo sakho sizwakele umkakho uElizabeth uzakuzalela indodana uyiqambe igama lokuthi uJohane uzakuba nokujabula nokuthokoza wena nabaningi bazakujabula ngokuzalwa kwakhe siyezwa ke lapha ukubana lilizwi leli okuthiwa lakhulunywa yingelosi kuyise kaJohane uZakariya owayethethe u-Elizabeth kuthiwa baba lesicelo sokuthi kambe bangazuza umntwana na ngobana lathi sonke siyakwazi ukuthi abantwana yisipho esivela kuNkulunkulu bona kuthiwa basebekhulile kodwa-ke uNkulunkulu wayizwa imithandazo yabo wathumela ingelosi ukubana iyetshela uZakariya ukubana uNkulunkulu uzawuphendula lowo mthandazo kodwa indaba emfisa sikhangele kuyo yile kuvesi 14 uzakuba nokujabula nokuthokoza wena nabaningi baza kujabula ngokuzalwa kwakhe ilizwi lithi-ke wonke umzali uyajabula nxa ethe wathola ingane sasizwe inxa zonke indawana zonke kuthiwa amhlophe 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 kufiselwana inhlanhla ebazalini lo mntwana lo oyabe esebe nanku-ke lapha lakho kuthiwa uZakariya ngokwakhe wayezajabula kodwa kukhulu kakhulu ukuthi nabaningi baza kujabula ngokuzalwa kwakhe umbuzo ususithi bangaki abajabula ngokuthi wena wazalwa yebo abazali bathi amhlophe wakhula kodwa ekukhuleni kwakho ulethele abangaki ukujabula abanye bazalelwa ukuletha intokozo ebazalini nasemphakathini kanti abanye bazalelwa ukuletha izinhlungu lokuhlukumezeka kwabanye emphakathini abanye abathi amhlophe baze bacabanga ukuthi engxenye badlalisa amagama abo ngokuthi amhlophe mhlazana uzalwa ngoba usuwaphenduka waba ngenye into engafanani lesipho esathiwa amhlophe isipho esivela uNkulunkulu ukhona omunye ubaba engaye ngabala kwenye indawo esithi umntanakhe sekhulile senza izinto ezingayisizo uthi lo mntwana lo kangimphiwa nguNkulunkulu ukuzalwa kwakho nge-birthday yakho kulethelani abantu kuletha injabulo awuzibuze asikhuleke baba sicela ubana usuku lokuzalwa ngamunye amunye kube usuku lokujabula kulabo esihlezi labo le mndenini yakithi amen
lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkomo
sawankhulu-ke ntungami linkomo ungadinwa yakusasa sike sizwe ezabatsha Namhla kuhlelo lwabatsha sixoxa loMeli Ndlovu ojova intshelelezane okwamanje usuka kwele South Africa esiya koBulawayo sakwamukela kuhlelo Meli akusitshele ngohambo lwakho lolu
sanibonani linjani ngezindawo ezitshiyeneyo thanda ukubonga isapoti engithola kuzulu wonke ejikelele ngibonge lo Dingani Publishers ngokungincedisa lapho okungikhama khona izofika Tuesday 20 December 2022 siyabe sifika koBulawayo kututhi zofika emini ngo-12 sizoba lokuphumula amahola ambalwa eGwanda Hotel angithi siyazi iGwanda Hotel indlela sisebenzisa u-R101 until ePolokwane then si continue ngo-N1 singamadoda ayi-6 njalo kule Team Vitality elokungcedisa endokuchova nayo bazojika endleleni angazi bo bazofika ePitoli or eCenturion sokuzophuma ngabo ukuthi bona bathini zothanda ukubonga ngicela nesupport kubalandeli izakhamizi obaba omama obhuti osisi Ngiyathemba iphupho lami selifezekile. Uma ngicabanga last year kube lokukhulukhuluma lenkulumo ezinye ezingekho mnandi, kodwa mina ngizame ukuthi ngiqinisele, ngizinikeze isikhathi. Njalo bekube lobunzima kakhulu ngoba akusindaba encane ukuthova ibhayisikili usuka eSouth Africa usiya eZimbabwe kobulawayo. Kube lo msebenzi omkhulu kakhulu.
Yes, singathi ke ujongeni uhambo lolu.
So kuzoba le charity or singathi donation ezikolweni ze secondary especially kobulawayo. Nethemba lokuthi iGuhole High School izothola usizo ngoba kuyisikolo engifundekiso abanengi bazi ukuthi ngifunde eGuhole Secondary School esekhezi emaphisa. Angithi kulokuthiwa i-charity begins at home ngesilungu.
Ye, vala ngamafutshane kolapho umele.
Ngizothanda ukuvalelisa. Ongaba elo mbuzo ucingo lwami 2778559492 iMTN yeSouth Africa. Ngizothanda ukuphinda futhi njalo ucingo lwami luthi 2778559492. Ngiyabonga kakhulu. Isale kahle.
Namhla kuhlelo lwabajabu sixoxa loMeli Ndlovu, oJova intshelelezane. Sikhuluma nje omanje usemangweni, usuka kwele South Africa esiya kobulawayo. Wezemidlalo iqembu le-Argentina yelo selithethe isicoco se-World Cup kulandela unqoba kwalo iqembu lakwele France. Sikhuluma nje ke basanda kuchaya imbekwa. Siyabona ke LH Argentina lithele mambuleni amabhola ke amane, kwathi ke le France amabili. Le France ke likhuthe amabhola amabili njalo. Amaqembu la abe ujike lobhanqa 3-3 kusiya fika emaphethelweni omdlalo. Kwasungena ke extra time kwaba njalo nje. So ke singathi le Argentina elikhokhelwa nguLionel Messi selithetheke isicoco se-World Cup. Kunjalo ke bathandekayo. Loke umculo ka-90s uyindoda ke utshaya sibili kuzwele umdumo wamakhosi. Singagqibi uhlelo lwamhlanje ngokuthi sikhangele ebesilazo. Mnumzana Douglas Munzora usekhethwe uba umkhokeli webandla le-MTCT. Idala lesenethi likhangelelwe ukuba lizahlolisisa umthetho wobunjwayo olawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo owethulwe ngolwesihlanu lidala le-House of Assembly. Iqembu lomculo elinobuntu lithi lidinga amalunga kablo amabili. Ele Argentina selinqobe ele France emdlalweni we-World Cup. Sikuba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.